Inhlanganiso ezimkhothi ibilo umhlangano lamalunga ayo avela kundawane ezitshiyeneyo zelizwe lamhlanje behlose ukulungisisa indlela abazasebenza ngayo kuminyaka ezayo. Unkosazana Nomalanga Ncube isiphathamandla salenhlanganiso yesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Umhlangano lo silungisa i-strategic plan yethu ye-5 years ebuyayo. Labanye abavele e-Church eGokwe sisebenza lama-farmers avela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Then ulabanye abavela koBulawayo sile inye chapter njalo eMatopo ngaseGwande sisebenza lama-miners sibe le inye njalo eBhinga sisebenza lama-fisheries.
Uncube uthi okwamanje abakulwelwayo ngezomnotho welizwe lamalungelo kaZulu atholakala kusisekelo sombuso esitsha.
Amalungelo aku-constitution yethu, constitution entsha, constitution entsha lama-social and economic rights, khangelela ukuthi njengoba eseku-constitution abantu bonke kumele ukuthi amalungelo lawo bawathole. Kungatholakala abantu abaswele imfundo, abaswele ukuthi belashwe ezibhedlela, abantwana bayehluleka ukuya esikolo. Sikhangelela ukuthi even ama-resources elizwe, both from mining and other resources from other sectors, benefit abantu. Ukubana uhulumende kwanisa ukuncedisa ukuthi abantu abadubekayo bekwanisa uku-access ama-social and economic rights abo.
Unkosazana Clarice Sibanda osebenzela emahofisini ezimkhothi eHarare uthi lokhu amalungelo echaphazwa ngesikhathi kokuqotshwa kwabathengisela ezitaladeni ezijene emadolobheni amavenda kundawo abasebenzela kizo bona bezizamela impilo ngesikhathi le misebenzi ingatholakali kuleli kunye lokulungisiswa komthetho wezikwelete owe-debt assumption bill.
Owakathesi kulendaba ehluphileyo e-RBZ debt assumption bill kungenye yezindaba ephula inhliziyo zethu ngoba i-debt leyo bekumele ukuthi sazi ukuba labo ababenefitayo ngobani singakayibhadali, kodwa yona i-government i-decide ukuthi i-assume i-debt leyo. Kuyindaba esihlukumeza kakhulu. Engeje labo okwesikhathi esiningi sisenza ama-petitions, sihlangana labo lemhlanganweni eminye ehlukeneyo, kodwa akula ukuthe kwaphumelela.
Usibanda uthi abantu babhatala imithelo kuhulumende ngakho balelungelo lokuba kwazi ukuba lesi sikwelete sebhanga lesizwe savela ngaphi, njalo kungobani abenelise ukuthola imali kilo. Ethi iZimcord isibambe imihlangano ejeneyo lohulumende kuhlaziwa lolu daba. Lenhlanganiso isebenzelana lamalunga avela kuzigaba lenhlangothi esigoqela abalimi, abemba imigodi, ama-miners abaphila legciwane le-HIV kunye lezisebenzi phakathi kwabanengi. Njalo amanxusa kulumhlangano avele kundawo ezigoqela iChecheche, Gokwe, Matopo, Binga, Mutare, leHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.